ibandla lezanu-PF libike ngomgqibelo ukuthi kalikhutshwanga ngemfanelo ukhetho lwama-primaries kwezinye indawo loba nje lwenziwe ngemfanelo ezabelwe nezinengo leZimbabwe. Kubikwa ukuba kwezinye indawo abantu bazivotele ngokudinga amaphepha okuvota ezindlini zabo, kwathi njalo ezabelweni ezijiyeneyo ukhetho lolu lwenziwe emadabukakusa. Lokho kudale ukukhonona okumangalisayo kulabo abancintise ukhetho lolu olwenziwa sonke isikhathi nxa kusenziwa ukhetho lwelizwe. Abadabuke inhliziyo ngempumela yalo kabayisibo bodwa abakubandla leZANU-PF, njengoba abesifazana behlaba umkhosi ngokuthiwa phandle kukhetho lolu. Bathi lokhu kutshengisela okuzakwenzakala kukhetho lwelizwe oluzayo. Omunye wabakhonona ngempumela yokhetho lolu ngunkosazana Linda Masarira, isikhulumeli secele lebandla le-MDC elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe.
And that really shows that ZANU-PF, which is the ruling party right now, has got no regard whatsoever to constitutionalism, which should be a worrying issue.
Lokho kuyisibonakaliso ukuthi leli bandla leZANU-PF eliyona elibusayo vele lalizimiselanga ukuhlonipha nokulandela okuthiwa ngumthetho.
Lokhu kusekelwe ngunkosazana Sichelesile Mahlangu, owenhlanganiso ebona ngezabesifazane eye-Women's Institute for Leadership Development, othi kuyamkhathaza kakhulu ukuthi abesifazane bayabandlululwa kukhetho lwama-primaries.
Mina umbono wami okwenzakale ebandleni leZANU-PF besingakumelelanga thina njengabomama, because besicabanga ukuthi imfundiso ebakhona through amanye ama-organization yokuthi sifuna i-50-50, because that's what we're advocating for as abomama, kuthi at least ngabe sithole even though bengasatholanga that 50 esikhuluma ngayo, at least around 40 or around 30 kungcono kakhulu, rather than ukuthi ngesinxa sikhangela ngendlela kwenzakale ngayo omama they're around 10 to 15%. So sesikhangela ukuthi lalaba abanye abangayenza ama-primaries abo, please they should push for ukuthi at least abomama babe ne-percentage eningi, because abomama yibabazi ubuhlungu nxa izinto zingahambi kuhle.
Omunye njalo okhala okumangalisayo ngunkosazana Siduduzile Masilela, laye osebenzela inhlanganiso ye-Women's Institute for Leadership Development eGwanda esabelweni seMathebeleland South.
Mbona ngani inkinga ikusekutheni obaba yibo abasivalela phandle, ngoba ungakhangela khonapho omama bona abangazange bangene bavalelwe phandle ngobaba. Asingeke sitsho thina ukuthi bahlulekile ukuvotelwa. Yebo, ye abazange bavotelwe, kodwa kungendaba yangobobaba, ngoba ungathi wakhangela ngaye kade kusekhulatha khonapho kumidiya ukuthi uthole ukuthi obaba bebekwanisa ukwenza i-vote buying, ngoba bona bele mali bekwanisa ukunika abantu imali. But then mina umama ke ngikhangela imuli endlini, ngiyathatha ngapha imali yokuthi ngibanike abalabo bantu, so bese sesehluleka ukuvotelwa.
Amabandla ezombusazwe akhangelelwe ukuba akhethe abesifazane abalingana labesilisa kukhetho lwama-primaries ukuze inani labo lilingane kukhetho lwelizwe. Amabandla ambalwa akhangelelwe ukuthi azaqhuba ukhetho lwama-primaries kunsukwana ezilandelayo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisigama.